osomkhona ukuthi izinga lezemfundo lizakwehla njalo. Siyabona ke imphumela ebilweyo elevulu kakhulu abafundi abapasileyo ukuthi sithola ingathi inani elithe laphasa laba yi-5,000 5-17,000 okutshengisa ukuthi iningi labafundi bazavela baphinde nxa bezakuthi baqhubukise ukuphumelela kwabo. So lokhu ngokunye okuliphawu ukuthi ezemfundo ziyehla. Yebo phela ababalisi bemadolonziba basinde ukuthi nalokhu abakusebenzelayo ababuboni sebezebesiya bengathi bayakholwa ukuthi bona ngabanazwa.
Thathe kubaba Mkhula Ncube.
Lapho ngikhona lapho eRufani kukhanya kulesi sikole ngikisho lapho igama langula abahamba nje abantwana besikole. Kodwa-ke kuyinto okwangikhona hhayi kakucaci ngoba la matitha abuye lokho bebuya nje mbijana mbijana ngaba yisibo labana ababuya ngesikhathi eminyakeni yonke ukuthi babuya ngesikhathi esikolo. Okokuthi akuyadondisa sibi ngoba yeyi lezikolo zakhona ziqhelile lapha uhulumende la ukuthi hhayi lingaphezi. Ngiyaphikiswana baba siphakathi kwesisamasana la imfundo phansi baba.
Thethe ubaba-ke uSibasa Juma ecingweni.
Hhayi abantwana bathinisile kini babuhlungu kakhulu ngoba abaningi bakhona vele kabasayi isikolo sebesenze endlini uyabhadalela ngani ngawuzakufikela ama-1,000 ama-700 yona lawo wena mzali ngafanisa ukuthi uyenelise ukuthi uyitholi kuzobe emabhukwini ayikayiyitolo. Hhayi abantwana bathinisile kakhulu ngoba ukuthi akusela mfundo ikhona laphani njalo besiya khona ngale labo bangani bayazizwa kakula kufika kufundiswa kwakwenziwayo ngoba la matitha bebayakhala kawukabasizi bakati abaye emsebenzini.
Sesilo baba-ke uthandeko Zintimkandla wayekumphathi isikolo khona ngale gwanda
okuyinto lokhu kungathi nje sekufohla nxa zonke ngenxa yobunzima obukhona ngoba lapho khona okwesoweto ka-1976 kwaqalisa akungabi kuthi abantwana nje bahambalisile bebatheni kwakhula kwaze kwafika lapho kwafika khona ngo-1994. Lokho okwenzakalayo kuba yisibonelo ukuthi elizweni leli akulanto eqondileyo, akulanto ehamba kahle, kuzakwenza ukuthi mhlawumbe besuka kulokhu ukubhikisha abakwenzayo okade kugcwele ukuthula kungagcina kumemetheka ilizwe lonke.
Lo baba-ke uBilive Gawule webandla leZANU-P F.
Into le yebo phela udubo lukhona emadolobheni, abazali baphakathi kodubo, abantwana bayananzelela, abantwana baphakathi kodubo, abazali fele bhadele izimali. Omunye ube wathi kimi ababalisi ngapha emaphandleni kwezinye indawo lapho kula macimbi khona sebezila kuyagola amacimbi beshiya abantwana bebodwa bengafundi. Umzali lo ungomunye wabalisa nje abakhona ezigabeni kade ekhulume esijendalo. Ngokubona kwami abantwana labo emadolobheni yile qiniso abazenzeli laba abantwana. Angisho ukuthi abantwana abacabangi kodwa ngithi abantwana ukuthi baqoqane benze into enjengaleyo kulesandla esithile.